Endabeni zethu lamhlanje kuqhubekela phambili ukulwisana kwamacele athiyeneyo kubandla lezano PF kuhlolisiswa ukusetshenziswa kwemali kunhlanganiso yeTajamuka sesijikile campaign okuthiwa kayisebenzisanga imali ngemfanelo. Inhlanganiso ye-European Union yenza umhlangano omkhulu koBulawayo wokukhanga abasakhulayo ukuthi bathuthukise impilo yabantu lapho abahlala khona. Abatsha bakhuthaza ukuthi basebenzise amasiko ukwenzela ukuthi kube lenhlala kahle eZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni kambe uzadilika na umanyano we-MDC Alliance ungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Sizalethulela ezemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuxokozela kubandla lezano PF okulamalunga okuthiwa aqhuba inhlelo ezingekho emthethweni lokuzama ukususa umongameli Robert Mugabe esikhundleni okungekho emthethweni. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.